lawa ngamalunga ebandla lika Chapman ehlabela emhlanganweni ongenwe ngamakhulu amahlano abantu 500 eHarare namuhla ekhuluma kulumbuthano uChapman uthe usehambe endaweni zonke zeZimbabwe lapho abane khona abantu bebhekane lobunzima obumangalisayo bona athi bungaqedwa kuphela ngukhulumende webandla lakhe alubana lithe lavotelwa langena embusweni ukhetho oluzayo.
Kumele kuqiniswe ingatsha zethu zelizwe, akula muntu omkhulu ukwedlula ingatsha zethu.
UChapman uthe engangena embusweni uzakhwezela izisebenzi iholo njalo zithole imali ethize i-minimum wage ngesilungu ukuze ziphile ngcono lemideni yazo. Uthembise njalo ukuvuselela umnotho lokuthatha amanyathelo azaqinisa idola leZimbabwe libe lohlonzi njalo ilizwe lenelise ukuthengisa impahla phandle kwelizwe.
Umsebenzi wami yikuba lendlela zokuba izinto zisebenze kuleli. Ngitshelani okuwodwa okusebenzayo kwele Zimbabwe, akula.
Omunye wabasekeli baleli bandla obesemhlanganweni lo, unkosikazi Esnat Buyalani, uthi uChapman uzimisele ukuvuselela umnotho welizwe engangena embusweni kukhetho oluzenziwa kunyanga ezimbalwa ezilandelayo.
Umongameli wethu hayi, thina siyamthanda. Engimthandela khona is multiracial. Laphana sesimbe singani siyahlupheka ukuthi ungaba lowesindebeleni ngumsindo, kungaba ngowesishoneni ngumsindo. So lowo likhalad mbona ngani hayi uright kithi. Uright kakhulu and futhi ibrand ethengisekayo.
Ohlaziya ezombusazwe umnumzana yeBhedube uthi kunenge okumele kwenziwe nguChapman ukuze uZulu amethembe phambilini kokhetho.
Ngendlela elazi ngayo ipolitics yeZimbabwe, citizens are fed up. Lokhu esithenjiswa lokhu nalokhu, but in Chapman we believe.
Umnumzana Chapman ukhulume njalo ngodubo lokusetshenziswa kwezidakamizwa osolubhahile eZimbabwe esithi lubangelwa yikusilela kwemisebenzi. Ngokunjalo uthe uhulumende wakhe uzaqeda lolu dubo ngokusungula imisebenzi ukuze abasakhulayo okuyiwo abasebenzisa kakhulu okudakayo bathole okokwenza. Ukukhetho oluzayo umnumzana Chapman uzancindisa edinga ukuba ngumongameli weZimbabwe njalo ukhangelele ukungqikilana labakhokheli bamabandla atshiyeneyo abagoqela umongameli Emmerson Mnangagwa oweZANU-PF kanye lomnumzana Nelson Chamisa owebandla elikhulu eliphikisayo LSCCC. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.